ngibona lo daba olunzinyana kodwa lo daba ngibona ngathi lusisize kakhulu. Kangisho ukuthi kuhle lokhana owenzeke le ishabathi sizibona abantu abadala sebejikisana kumbe abantu esabanikeza umthwalo wokuthi bake bathwale ibhizinisi yedolobha le sibone sebehlambalazana kanjalo ebantwini kuyayangisa lokhuyana. Kodwa ngibona ngathi lusisize kakhulu ngoba ungakhangela indlela abantu abasukume ngayo kwaliwa ihle yajika kwaba i-issue ye-tribalism okuyi-problem enkulu kakhulu elizweni lethu laphana. Singasusa ubaba uDube lokuhamba lami ke simile ngabo ke sinanzelele ukuthi kambe ingabe yini enze ukuthi abantu basukume ngokuphangisa kweliwa laphana sokuthi hhayi lovele kahambe kabuyele kibo leHarare lishona. Into manje sinanzelele khona kuyini okwenza abantu ukuthi baze batholele ligunya masinyane kangaka. Kuyindaba yokuthi vele siyehluleka ukulungisa i-problem ye-tribalism okuyinto ehlupha kakhulu abantwana balapha kuleli dorobha. Izakhamuzi zakulesi sigaba sezivalelwe kakhulu amathuba kufakwa abanye abantu abangaphansi. Ngibona ngathi lapho nxa singalungisa leyo ndaba asinike sifinde sibone futhi ama-incident anjengalana ekadube lokuhamba lapho.
Kodwa kungalungisiswa njani thwala ngoba iziphathamandla zizakutshela ukuthi hayi nxa kulilizwe kuthiwa lilizwe leZimbabwe lilizwe elibambeneyo umuntu uvunyelwe ukudinga umsebenzi yiloba eHarare evela koBulawayo kumbe koBulawayo evela eHarare.
Sesikuzwe kukhulunywa kakhulu lokho mnumzane uNkomo. Ngiyakuvuma futhi lami kodwa lapha ake singakhangeli ukuthi iziphathamandla zithini and futhi kangithuzelele ngokuthi ke siyekele umkhuba wona lokuthiwa iziphathamandla asoziphathamandla leyazana izisebenzi zethu ipho kuthiwa ngama-public service izithunywa zethu kufanele balalele thina hhayi ukuthi thina silalele bona abakuthombe abakucabangayo kumbe abakufunayo. Okay, bese ngibuyela kupoint kulaphana nzama ukuthi ke kuchazele kahle ukuthi kangivumelani layo ngalithi kangivumelani layo leyokuthi abantu bebefakwa ezikhundleni befakwa emisebenzini ye-proportionate esiyibonayo laphana isenzeka elizweni. Ngakhangela indawo ezinjengabo-Gwanders Inter College laphana uhambe uyekhangela ama-students angena laphana kuthi iningi labo ngobani. Uhambe ezindaweni ezinjenge-Bridge Border Post laphana abantu abasebenza e-Border Post ngobani. Plumtree Border Post kuyafana ezikolo o-headmaster ngabangaphasekutshaya kwathangasi kwenziwa yini lokhu kambe ngabe ngapha ebantwini bemathebeleleni kabekho yini abantu abangaba ngo-headmaster o-teacher. Ngibona ngathi mina abantu abavini abafike ku-form 4 bayakwazi ukufundisa kuma-primary, abahenze A-levels bayakwazi ukufundisa kuma-secondary. Baningi abantwana bakithi asebadlule lawo mazinga bapasa kodwa kabanikezwa lawo mathuba. Ubona sokusize omunye umuntu okhuluma olunye ulimi isishona sike singakuthaya indiva lokho. Kwenziwa yini lokho? Kasike sisukumeni singalaleli ukuthi iziphathamandla zithini. Kasikhangele ukuthi okufanele sikwenze kuyini. Kungenzwa intando yeziphathamandla, kakwenziwe intando yabantu. Njalo abantu nxa besola kabalalelwe kulungiswe, kufanele kulungiswe khona.